siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 6 kuMpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu lithakazelela uhlelo lwabongi abasanda ukuthola izicoco zokufundela ukukhuluma betolika ngezandla i-sign language phansi kohlelo olukhangelelwe ukuphathisa abaphila lobugoga lapho bedinga usizo ezibhedlela. Namuhla siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lePhalamende, yena ochasisa ngendlela athi isigaba seBinga sibandlululwa ngayo okwedlula ezinye izigaba zelizwe. Udaba lwecala lobuthakathi elitheswa umnumzana Enias Chikwetere lulokhu lusegudwini kulandela ukumangalelwa kwakhe emthethwandaba ngumntanakhe ngeviki edluleyo emethesa icala lokubulala kanye lokuhlukuluza amalunga yalimoli ngathi ngontokoloshi bakayise. Njengenjayelo sizalithulela iziphathelane labasakhulayo lilontungameli inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lithakazelela uhlelo lwabongi abalithumi lanhlanu abasanda ukuthola izicoco zokufundela ukukhuluma ngezandla i-sign language kobulawayo phansi kohlelo olukhangelelwe ukuphathisa abaphila lobugoga lapho bedinga usizo ezibhedlela ngesikhathi kulokukhonona ukuthi laba bantu abaphathwa kuhle lapho bedinga ukwelatshwa. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inyathelo lokufundisa abongi laba lizele inhlanganiso ezimbili, i-Disabled Women in Africa kanye lesikolo sabantwana abaphila lobugoga i-King George VI Center ngemva kokunanzelela ukuthi bathola nzima ukuzwisisana labasebenzela uhulumende ikakhulu ezibhedlela. Ophila lobugoga njalo edumile kwezomculo uNkosazana Prudence Mabhena uthi kuqakathekile ukuthi izisebenzi zikahulumende ezifana labongi zenelise ukukhulumisana labantu abangezwayo endlebeni ngoba baphethe impilo yabo ezandleni okuthi lapho kungela kuzwisisana impila kahle iba sengozini.
Umzekeliso ukuthi khona kube lo mntwana ogulayo maye sesibhedlela yena uyazi ama-sign kodwa odokotela babe bengakwazi ama-sign. Ikho okugcina sokusenza ukuthi becine becabangela ngoba babe bengakwazi lutho.
UNkosikazi Lindiwe Sibanda walimala amehlo esemncane ngomkhuhlane wendingindi. Njengoba nje ulimi lokukhuluma ngezandla lwabekwa kusisekelo sombuso, uthi kuqakathekile ukuthi lusetshenziswe.
Kwesi sikhathi abantu abalimele ba-hostile kumbe bale bad attitude ivela kini people without disabilities. Ngoba abantu abalimele bafamasinyana nge-stress. Ukuhamba esibhedlela kakhulu ama-service 70 kubalutshwana abazwisayo.
Ekhuluma lo msakazo lo, umphathi wesikolo seKing George VI Center, uNkosikazi Perseverance Hadebe, uthi baziqhenya ngalolu hlelo lokufundisa abongi ngokukhuluma ngezandla.
Thina njengababalisi kuyasithokozisa kakhulu ukukhumbula ukuthi kwenziwe yibo bona abadeaf and bathethe ama-provinces wonke amaningi achiyeneyo bahlangana bavumelana ngama-signs.
Inhlanganiso yabaphila lobugoga, i-National Association of Societies for the Care of the Handicapped, i-NASCO, ithi abantu abalimeleyo abaqhatshiweyo nguhulumende babili kuphela ekhulwini i-2%, kuthi abangaphansi kwesikhombisa ekhulwini i-7% kuphela yibo abaqhatshiweyo elizweni lonke jikelele, kuthi iningi liphila ngokucela ngenxa yokuswela amathuba okufunda ukuze lithole ukuqhatshwa. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Udaba lwecala lobuthakathi elitheswa umnumzana Enias Chikwetere, yena owake waba ngumphathintambo wezemfundo njalo elilunga lebandla leZANU-PF lulokhu lusegudwini kulandela ukumangalelwa kwakhe emthethwandaba ngumntanakhe ngeviki edluleyo emethesa icala lokubulala kanye lokuhlukuluza amalunga alimuli ngathi ngontokoloshi bakayise. Indodakazi kamnumzana Chikwetere ithi uyise ule mikhoba eya emacansini labantwana abangamantombazana kulimuli okubenqabela ukuthi bethole umento. Ubecela umthethwandaba kanye lenhlanganiso yabo siyazi iZimbabwe National Healers Association ukuthi ithathele uyise ondofa kanye lokunye akusebenzisayo ukubahlukuluza. Iphathwa kanjani ke indaba enje? Untungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezamasiko njalo eselapha ngesiko lesintu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya.
Ilukhuni kodwa engingakutsho ukuthi nxa yena ubaba ethethela uyabe ethethelela ukuthi anqunde zona lezo zinto ezinjalo abe sesehlulwa-ke ngabemoya emibi bebesebethumeza ondofa bonabo ukuthi balale labafazi babo labantwabakhe. Lezo singathi thina yizitha zakhushigwedere ezenza ukuthi ukuthethela kwakhe ngayithi uthethelela abantwana kube sokuvela ububi obunjalo, kanti ukuthethela kuqondile njalo ukuthi babone ukuthi nguye sibilo lwezinto ezinjalo. Into ebinhle yukuthi bahambe laye kubosiyazi lakubonabo abathi bona uJigwedere uyaloya, bamtshele ukuthi kuyini abakubonayo, kube sokudingwa abantu abangakhipha zonezo zinto ezihlupha imuli. Kungaba izinto zabantu ezingayisizo zakhe uJigwedere laye ngazake athe ngumzali afisele ukuthi abantu bakhe balale lezituhwane bangazibathathwa ngomkhwenyana.
Kungenzakala yini ukuthi uJigwedere abe eyinyanga mthakathi?
Akhulukhuni-ke lokho ukuthi ngikutsho ngoba angaze ngihlangane laye emasikweni. Umuntu engangihlangana laye uprofesa wayengumngani wami, yikho-ke yena uJigwedere ngimbonela khatshana, ngimzwela khatshana. Yikho ubuthakathi bakhe nxa kuyukuthi abantu bakhe bambona esenza into enjalo. Ngithemba balezihlobo ababikele izihlobo zabo bahlangane njengemuli, kudingwe kubonwe ukuthi engalanyulelwa njani nxa engumthakathi onjalo, ngoba awula sihlobo sakhe singamthanda.
Uthi umntanakhe sebecela izinatha ukuthi ingenele lapha imthathele ontikoloji bakhe ubaba uJigwedere. Singabona ingenela yini izinatha njalo kuyini engakwenza?
Bona bemdeni bengahlangana sebehlangene kube yibo abakhokhelela abantwana labo ukuthi hhayi asihambeni siye phafule siyedinga umuntu ongasilamulela lapho, ngoba ukuthi bahambe bengabantu abakhe bodwa akusoke kube lesisindo izihlobo zabo zingekho.
Kukhona ontikoloji loko kuthiwa kulala labantu babungwenya, kuyini? Yinto ephilayo sibili njengomuntu yini?
Ontikoloji abona babatsho izinto ezivuswa ngabantu ngobuqili babo bokulomba imithi enjalo eyokuthi kuvuke izikokonono zonezo zilale labantu.
Umnumzana David Mhabinyana Ngwenya yingcwethi kwezamasiko njalo welapha ngesiko lesintu. Ubexoxa ecingweni loNtongameli Nkomo weStudio 7 eseChegutu. Namuhla silethulela ihlandla lesibili lengxoxo lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalela ePhalamende, yena ochasisa ngendlela athi isigaba seBinga sibandlululwa ngayo. Umnumzana Sibanda uthi uhlupho olubhekanela lesi sigaba luphindwe kabili nxa luqathaniswa lolwezinye izigaba zelizwe ngenxa yembali yokususwa kwabantu bohlobo lwesitonga endaweni yabokhokho babo njalo bengatholi inzuzo ngenhlelo eziqhutshwa emfuleni uZambezi.
Thina njengamatonga sithiwa khona singabantu abalutshwana, kodwa mina ngafuna ukukutshela hhayi asikho kalutshwana. Sadivayidwa njengabomo ukwenzela ukuthi sibonakale angani sikalutshwana, njalo asingeke-ke silalo ilungelo lokubana siphakanyise. Ungakhangela ingxenye yebhokhwe ese-Midland province ukuyafika kubomanoti ngale okulabo Nduna Mkoka. Nduna Mkoka is a Tonga chief yindawo yabantu besitongeni. Ekaribha konke liyana bayithatha iKaribha ikaliva bayifaka phakathina kwemashonaleni, but yona kuyindawo yesitongeni. Kuzokuthi besifake simanyane sibe one ndawo, basidividile basenza ukuthi abanye bekhulunyisa isiShona, abanye bekhulunyisa isiNdebele ukwenzela ukuthi singamanyani sikhulume ndawo yesikhulume amalungelo wethu ayiwo aphanjaniswayo. kathethi ungangena emanzini kuzambezi uzathola ukuthi abantu abayibo abathwele amaphepha okusiya inhlanzi kuzambezi abaningi abakhuluma isiShona ngenxa yokuthi ilayisensi yokuthi ungene kuzambezi usiyabamba inhlanzi ithathwa eHarare. Ngingafika mina ngikhuluma isiTsonga eHarare ngale abakwanisi ukuthi bendlaleni. Wafika nawo amalayisensi eHarare besiyabamba inhlanzi. Kulo mfuna owalungiswa ukuze thina sisuswe kuzambezi siyehlala khathana nalapho kule ndawo esingakwanisa ukuthi sisime sikhuphuke khona. Kodwa ilizwe konke lokhu nganika kunanzelela. Kanti into esitsho ukuthi asiseze sithule sizakhuluma ngakho, sesihlalisile ukukhuluma ngakho. Ngakho-ke sikhangele ukuthi ngelinye ilanga ilizwe kusho ukuthi likunazele ukuthi abantu bedinga labo ingxenye yeZimbabwe. Njalo sile sacrifice esayenzayo okufuze ukuthi yenze ukuthi ilizwe libe lihambisa ama-resources kuleyana ndawo kwenza ukuthi lathi sikhwanise ukuphumelela. Silo mgwaqo lwana osuka eGogwe usiya eDinga. Ngabo 19, I'm sure kubo 1985, lapho kwafika khona itara yedlula isitekete, yakufuza ukuthi umgwaqo lwana uyefika eDinga, kodwa waphelela lapho kuphelela khona iboundary ye-Midlands province, ye-Mashonaland West. Lapho ukhalisa khona iDinga, wathiwa khona imali isiphelile. Kanti phela imali sokuyangena eDinga, kodwa ngapha konke othiwa ngama-provinces eshoneni, umgwaqo usebenzekile. Kwenzakala njani khonoko?
Uthe lizakhuluma njalo lisezelekele ukukhuluma. Selaqalisa yini ukukhuluma njalo likhuluma lobani?
Sesiqalisile ukukhuluma, ukukhuluma okukhulu esikwenzileyo okwakuqala yikuthi sizimele njengabantu bedinga, njengabantu besonkeni, sisebenza sisodwa, sinoncedo olulutshwana kakhulu nxa kuyikuthi lukhona oluvelele kuhulumende elokuthi siphucule ulimi lwethu. Ngiyakholwa usukwazi ukuthi umnyaka lo ube ngumnyaka wakuqala ukuthi ulimi lwesiTsonga luvalwe ku-Olevo. Ikukhuluma khonokho esikwenzayo. Kakubhalwa eDinga kodwa kubhalwa njalo endaweni ezise-Midlands province, kubhalwa nendaweni ezise-Mashonaland. Ikukhuluma khonokho ukuthi hayi sifuna lathi lisizwe. EParliamente lokho sesiqalisile ukukubeka ukuthi hathi bakithi sinohlupho olunjengalolu. Sicela ukuthi isizwe ukuthi lathi njengabantu kulelungelo okufuze ukuthi silwenze. Abakasizwisisi kangako, abakasiphenduli basinika impendulo esiyifunayo. Kodwa engikutshoyo ukuthi impi yonke isalisa kancane kancane. Singabe sicalisa kancane kathesi, kodwa emaphethelweni bona ngani ukhona omunye ozasizwa.
Lowo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North etale lePhalamende ubekhuluma icengweni leStudio 7 ekhonale eBinga. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kHz. Kesilichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngiseBotswana okungelinye lamazwe labantu abaphila legciwane le-HIV abaningi kakhulu. Ngixoxa lo mnumzana Nqobile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe eBotswana. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo Ntungameli, ngiyakwemukela lami ngilapha eBotswana. Ngivingelela labalaleli bonke beStudio 7 indawo zonke.
Sikhangele Ncube, sibone abantu abaningi behlangana emhlanganweni obuhlaziya ngezegciwane le-HIV eHarare ngeviki edluleyo. Siyazi leBotswana ngelinye lamazwe alenani labantu abaphila le gciwane leli abaningi kakhulu. Ungathi unjani umumo khona ngapho kweleBotswana?
Wona uba ngcono ngoba abantu basukuma sibili ngokuningi. Besukuma besiyahlolwa umkhuhlane lowo ongumbhuqazwe. Kakhulu abaTswana hayi kabasela nhloni njengalokhu esasikubona thina sikhulu ukuthi umuntu nxa ele umkhuhlane wegciwane kuyafika isikhathi abe le nhloni. kodwa ke ngalezi insuku hayi akusathelela amanhloni sibili abantu sebesukuma basukume baye ezibhedlela la kwezinye indawo eziyabe zimisele khona ukuthi emanje bahlole igciwane bese kufithuke udokotela nxa esemchasisela ukuthi enze njani benze njengokuba benziwe umkhuhlane wona ukhona sibili indawo zonke ngoba abantu bayafa sibili bayafa nakathesi ngeke sithi ukuthi sithi abantu kabe singathi thina abantu sithi thina siyabathembisa ukuthi hayi sokusiba ngcono kungcono ngoba sokulamaphilizi wona lawa ayenza ukuthi umuntu aphile kodwa abantu kabahlale sibili besevalweni lokuthi bahlale besiyahlola ngenxa yokuthi ke umkhuhlane ukhona akumelanga ukuthi abantu barelaxe entunganeni.
Ayatholakala yini kalula amaphilisi khona ngapho ngoba ekhaya bayakhala bathi katholakala ezibhedlela kwezinye indawo?
Ye, amaphilisi ayatholakala kodwa ihlupho ukuthi ke izindawo zonke kanti ubuthotho sobaba khona lobugwelegwele. So kuyenzeka ukuthi amanensi lamanye amadokotela akwanisa ukuthi atshontshe athengisele abantu kodwa-ke uhulumende walapha ulukhuninyana sibili ngoba seke wababopha abanye wabaxotsha babonile sibili baxotsha ngenxa yokuthi bebabambile bethatha amaphilizi wona laba besiyathengisa ngodlu okungekho emthethweni kodwa-ke labakithi khona le Zimbabwe sizwile uhulumende walapha lokhu encwebanceba iindlebe zethu ukuthi kwesinye isikhathi-ke le majele uzahambisa abasemajele uzabanika amaphilizi kungekho mbadalo so esingakakuzwa ukuthi-ke njengoba iningi labantu bakithi siyaphila siphakathi kwalapha eButswana singela maphepha aqondileyo so lezibhedlela kuba nzima ukuthi umuntu ethi yena ngenxa yisiza ubuhlungu kulokunye angakuzwa kuhle emzimbeni aye esibhedlela ngesikhathi esifaneleyo esesaba khona ukuthi uzabuzwa ukuthi kathi ipasipoti ingaphi kumbe i-ID ingaphi so-ke yini uhlupho esilalo umthetho wangikhona useselukhulu ngenxa yokuthi-ke nxa ungela mfanelo ezisho ukuthi amaphepha i-ID susuka kube nzima umuntu agulele ngekhaya kuze kube indondela yokuthi-ke kwese kusenza ukuthi-ke umuntu azi ubuhlungu obulamandla obungaphezu komzimba wakhe.
So kuyisikhathi sekhisimusi Ncube lapho abantu abajabula khona bathokoza abanye bagcine besenza izinto bengazivikelanga ungabeluleka ngawaphi amazwi abanye abasakhulayo?
Iseluleko sami sithi sona abantu kabagide beziqaphelisa umuntu engumuntu lenyawo ezimbili angagidi njengomuntu elenyawo ezingu-4 bese senza ukuthi-ke ebesisithi-ke sezigwenxa ukuzigwenxa engikutshoyo ukuthi umuntu kazinanzelele lanxa uyabe unathile utshwala kodwa-ke nathi utshwala bukudake wena ungadake utshwala ukwenzela ukuthi unanzelele ukuthi kusasa uzavuka ufuna futhi ukuba ngumuntu yena lwana othandekayo kodwa-ke xa kuyukuthi uzakwenza ukuthi-ke ube ngumuntu lwana ozakhohlwa impilo yakho yakusasa kuzenza ukuthi u-2016 abanye bangamboni ngenxa yokuthi baye bengabantu abangaziphathi kuhle ngesikhathi esifaneleyo bekhohlwa ukuthi manje kule mpilo yakusasa edingekayo shuwa sibili likhefu elibuyayo ikhefu elimnandi kubo bonke abakhulu nabancane kodwa-ke ikakhulu bona abathina abantu asebekhulile sisuka siphuze utshwala sinathe sikhohle ukuthi-ke kule kusasa kule abantwana kumele ukuthi sibawondle kule school fees kumele ukuthi zibhadale lakho konke nje njengalokhu indlala ikhona ekhaya lonyaka kunzima kumele ukuthi abantu bathumeze izimali bathumeze indawo zonke kodwa-ke xa ukuthi-ke kufika isikhathi senza ukuchapha ngemzimba yethu ngempilo yethu asila ncedo lokuthi sibe khona emhlabeni ngenxa yokuthi siyabe senze into engathandwa nguNkulunkulu labantu so ngiyakhuza sibili ngiseluleka intsha labakhulileyo ukuthi-ke manje sizibambe kuhle ngalona leli khefu.
Hayi, siyabonga Mfo kaNcube, bekukuhle ukuba lawe kuhle.
Lami ngiyabonga Ntungameli, ngibonga labalaleli beStudio 7 indawo zonke. Ngiyabonga ngegama leNkosi Jesu, amen.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Ncobile Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo Ntungameli Nkomo lila.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.